kulendaba yokubana abantwana bebengafundi into okufuze ukuthi sizibuze yona ukuthi uma abantwana bebengafundi kwakuthiwa bayabhalani ngoba uma uhulumende esithi asiyomlando wakhe kwakumlando wecorona kodwa ngoye uhulumende wathi abantwana bebhala ama-exams bebengafundanga so mbona ngazathi uyabe balekela i-responsibility ngoba ngathi bayebhala abantwana uma wayesithi bayebhale kwazi ukuthi bebengafundi wayesithi bayabhalani bese kubuya udaba lwezikolo ikakhulu emandebeleni ukuthi izikolo zibuqamama lalapho abantwana labantwana bahamba imimango belanda isikolo ngenxa yokuthi siyakhumbula ukuthi ngesikhathi ilizwe ngemva kukazibuse ilizwe lithuthuka emandebeleni kwakungalantuthuko ngoba kwakule genocide yenziwa ngohulumente so because akukabi le ndlela yoku-addressa that thing ukuthi imathebeleland yabuyela emuva ngentuthuko so abantwana bahamba imimango enye into esizayikhangela kakhulu yokuthi kanti bona vele ababalisi bazuza okungabanikeza umfutho wokubana befundise yini ngoba ababalisi bengatholi imali enelayo engabenza be-discharge umsebenzi wabo ngokuzinikela ngoba be-demoralized obvious akusoze kuphume lutho so mbona ngazathi konke lokho uhulumende engathi corona kodwa i-education yethu iya isiwa ngenxa yokuthi abaqeqeshi babantwana abakhululekanga akukho okuma-motivatayo and konke lokho it has nothing to do with corona and lakathesi abantwana bafunde akula effort yokuthi kungenziwani ukuthi befunde ngoba ilizwe lethu selabuyela emuva kakhulu
Bakhona abathi abantwana abangaphumelelanga kumele babhaliswe kakutsha kungaba indlela enhle yini le
Abantwana ngazi bebhale kakatsha umbuzo yokuthi njengoba umnyaka uthwasile bafundile yini ungakhangela abantwana umnyaka ophelileyo wonke kabafundanga lakathesi umnyaka suthwasile abafundi so ungazuthi bebhala kakatsha umbuzo yokuthi babhala kuyini asebekufundile so mbona ngazathi kufuze sikuvume ukuthi abantwana kabafundanga they were not ready for ama exams abantwana abafundi they are not yet in a position ukuthi bebhale ukuthi bebhale befeyilile befeyiliswe ukuthi abafundanga sithi beyibhala kathesi bengazange befunda kuyaphuma the same result